sendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mabili lanhlanu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe abaningi bele mibuzo. EleZimbabwe liphawula uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana lokungena kwezihambi elizweni olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un sebesukile esigodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wabo okukhulumisana ngodaba lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe bele mibuzo eminengi. UChamisa uthe kuzamele azophisane lomnangagwa ukubusa okwamahlandla eminyaka emibili lokuthi umnangagwa engala ukuphatha inkulumo eziqotho uzasuswa esihlalweni ngendlela ezisemthethweni lanxa engaziqambanga. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru ngempela sonto, uChamisa uphethe indaba ezimbalwa ezibalisa olomnotho welizwe, umbuso kamnangagwa, ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasotsha lokunye okunenginengi. Ukuze sizwe okunengi ngenkulumo kaChamisa, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sakhe umnumzana uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi amazwi kaChamisa asehlanekelwe ngenjongo yokumgcona.
Yazi ukuthi angazi ukuthi abantu sesehlulwa yini ukuthi sazi ukuthi kulento ethiwa ngumzekeliso. Uthe yena umnangagwa angabusa iminyaka emibili, lami ngibusa iminyaka emibili, bese sithi ngemva kwalokho sesikhangela ukuthi oyabe enelisa ukulungisa ilizwe ngubani. Okutshengisa ukuthi ubekhuluma engumuntu ozekelisayo ukuthi mina ngingabusa ilizwe liphumelele kakhulu ngokushesha, ngawe ukuthi umnangagwa ulenkani ngalokho ukuthi umsebenzi ngawenza ngendlela engcono ukwedlula yena. Ngakho kuyangimangalisa ukuthi kathi indawo abantu besuke bagijimela lokho okufunwa yizanu ukuthi bacabanga ukuthi kukhulunywa ngokuthi yikho lokho afuna kube yimpumela yenkulumo ezingenzakala.
Ye, okunye njalo ungasichasisela ukuthi lapho esithi yena nxa kuyukuthi inkulumo ayisoze ziphumelele umnangagwa uzasuswa esihlalweni ngokusemthethweni, ube khuluma ngani la?
Ziningi indlela ezivunyelwa yi-constitution njalo ezivunyelwa ngumthetho ezingenza ukuthi umuntu aphume esihlalweni zifana nalokho okwenzakala ku-president uMgabe. Liyakwazi ukuthi ngomthetho weZimbabwe kwaqina kuthiwe kungabe kuqondile nxa zikhona izinto ezenziwayo zazitshiyene ezifana lokuthi uMgabe waphuma esihlalweni kugcwele amasotsha esaladeni iphalamente yahlala izama ukumkhipha kodwa igedi lephalamente ngokwalo liyilamasotsha elezikhali ezinkulu kakhulu. Zonke into zenezo zinto ezingenza ukuthi indlela okwenziwa ngayo ingane iyabuzeka. Kodwa kungasenani indlela ezingakhitshwa ngazo uhulumende zihlanganyela lokuthi nxa uZulu weZimbabwe angavuma ukuthi hhayi akasamfuni lo hulumende njalo kube khona ukuthi kuhlala iparlamente. Saningi indlela ezikhona kuba kuzala zeZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi umongameli webandla uzaba lomunye umhlangano nini njalo ngathi
uPresident umhlangano owabantu nje ofana le rally?
Yeah.
hayi bese ngaka bekungakathi ukuthi kungayenziwa nelokho ngakhulumisana nalaba fort abaku organizing izinto ukuthi sebele indaweni abakhangelela ukuthi upresident ngaya ku
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter, lapho abesifazana abakhuthazwe ukuphatheka kulolu hlangothi ngokugcweleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela se-UBH sibhekane loduko lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela.
Siyaxolisa ngalokho kayisilo ke daba ebesizama ukulethulela lona udaba esizama ukulethulela lona ngolwabesifazana abakumsebenzi we-tourism bona sebekhuthazwe ukubana baphatheke kulolu gatsha ngokugcweleyo. Asizweni uMavis Gama.
Isibhedlela se-UBH sibhekane loduko lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela.
Sithathele lithuba njalo zihlobo esithandekayo sixolise ngoba imishina yethu njengayizolo kayisebenzi akakuhle. Omanjinela bethu baphezu kwalo lolo daba kodwa sibuyele kudaba ke oluke lwadlala kancane lanxa nje kungayisilo ebesizama ukulethulela lona udaba lwesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kobulawayo esibikwase silamaviki phose amabili singelamanzi aphuma empompini osokufake impilo zezigulane enkingeni enkulu. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Isibhedlela se-UBH sibhekane loduko lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela kodwa ikhansili yedolobho ibiwa isingenele yaphathisa ngokuletha amanzi ngamatanka kodwa malutshwana okokuthi ayisibo bonke abawatholayo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi Zimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi uchasisa ngalolu dubo lwamanzi.
Idwe lapha le ndawo yamanzi asila amanzi kathesi sile 2 weeks singala amanzi kathesi sasakwanisa even ukusenza ukuthi sisenza njani kungela amanzi isibhedlela sivili akufaneka kube njalo
uma Jomos uthi sebesesabela ukuthi bengabambela imikhuhlane enjengesihudo
namhla ngikhuluma le operation director uthi amanzi bazozama ukuthi balungise namhla ngo-10 but kathesi ngo-10 sodlulile asibonanga ukuthi kwenziwa anything so kathesi lesikala zokuthi vele ukusenza sile akusasenzeke sizocina sithole umkhuhlane lapha even imikhuhlane isihudo like i-diarrhea leyana i-cholera iyacina vele isibambe thina amongikazi
uma Jongosi uthi izigulane lazo zisengozini yokuhlasela imikhuhlane enjengesihudo le-cholera ngoba sebengena ezambuzini ezingahlanzekanga
izigulane kathesi akhula amanzi ekusenzisa zifuna ukungena i-toilet asikwanisa ukuthi zingangena i-toilet vele akhula amanzi okuthi sithele khonapho because amanzi akhona akhule akho and siyabona ukuthi izigulane sifuna ukugeza sifuna amanzi le njalo ayafuneka even lati ukuthi singavela ukubamba izigulane sifuna ukuthi sigeze izandla kathesi akhula so siyapambanisa ukuthi ivele impilo yethu lapha ingene ingozini
umongi e-UBH umnumzana Thomas Nyathi uvumelane lo majongosi ethi esibhedlela akusasebenzeki
esibhedlela okwakathesi asilamanzi more than 2 weeks singelamanzi and kakusebenzeki kunzima ukusebenza ungelamanzi because asilamanzi okugezisa izandla uma siqeda ukubamba ama-patients akula even kungela manzi at least ngabe kule methylated spirit but akula ispirit esokuthi sidisinfect izandla akula vele akusebenzeki amanzi for ama-toilet ukuflash ama-toilet ama-patients after using the toilet asisaflash ama-toilet most of them ablokile la ma-patients abanye babengena betshintshana lathi akula nto esingayenza
umqondisi we-United Bulawayo Hospitals i-UBH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu uvumile ukuba isibhedlela sibhekane lodubo lwamanzi kubangelwa yikuhamba kwamanzi kobulawayo injini ezimpompa amanzi zasuka zafa kodwa baphakathi kokuthi zilungiswe
so mafika amabili it's just 2 days ama-pumps that they failed on Friday but ayalungisa as we speak but ukuwalungisa kuyathatha a couple of days but city council sisilethele amanzi nge-water bowser so amanzi asekhona esibhedlela
impompi lenjini zesibhedlela se-UBH zingaphansi kogatsha lukahulumende olubona ngemisebenzi abongi bakhala ngokuthi isibhedlela singaqhubeka singelamanzi bazabanjwa ngamandla ukukhalala umsebenzi ngoba iphunga eselisesibhedlela alisabaphathi lengcekeza isimile ayisahambi kulandela ukusweleka kwamanzi kumaviki amabili adluleyo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
EliZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana owe Women in Tourism National Executive Chapter lapho abesifazana abakhuthazwe khona ukuthi baphatheke kulolu hlangothi ngokugcweleyo kubika uMavis Gama
bebegcwele injabulo abekade bekulo mkhosi owenzelwe eHarare International Conference Center lamhlanje ngesikhathi obengumhlonitshwa kiwo umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa efika ukuzaxhasa uZulu emazwini akhe ngesikhathi ephawula lumkhosi unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abesifazane ilizwe lonke ukuba baphatheke emsebenzini echiyeneyo kuhlangothi lwezokwethekelelana ukuze bazithuthukise bona lelizwe
instead of spreading gossip women let us spread fresh thinking and innovative ideas that make us better business women Use this opportunity to be masters of your own destiny and be able to run businesses sustainably, create employment, and sustain livelihoods. My message to the women in National Executive Chapter is no to corruption.
Unkosikazi Nsiya Ndlovu wasemzini weRimuka edolobheni leKadoma ngomunye wabaze kulomkhosi. Yena ulungisa impahla yehlukeneyo ebalisa izikhwama zabesifazane.
Ngathathi lokhu sengiye-Women's Bank ngaopen account khona ngale, kodwa ngifisa ukuthi kathesi ngiqale ngifake imali encane nje ngibone ukuthi vele ngiyakhwanisa yini ukufaka imali ebhenki. Ngaphansi kokufaka imali ebhenki sengisaphela manje ukuthi banginikise ukuthi ngithathe imali ukuthi ngiphakame. Ngike ngahamba ku-trade fair twice last year ngangikhona. Nakathesi ngesifiso sokuthi ngihambe e-trade fair Namibia ukuthi ngiye-exhibita izinto zami kona ngale. Ngathi yomsebenzi wami mama.
Lo msakazo wanelise ukukhulumisana lenkokheli ekhethwe ukukhokhela lolu hlelo lwe-women in tourism ezigabeni okubalisa umgcini sihlalo. Esigabeni seMathebeleleni North, unkosikazi Stella Mthunzi Mafaone.
Ngithi kumama weZimbabwe wonke lapha akhona sukuma, ngoba lesi yisikhathi sokuthi usukume udingele imuli yakho okokudla. Akudingi ukuthi uthole certificate bani, kudinga ingqondo zakho nokufuthala ukuze emzini wakho uthole ukusuthi ungabulawa yindlala.
Unkosikazi Sibusiso Msengi ongumgcini sihlalo okhokhela abesifazane esigabeni seMidlands ulandisa ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
Usuku lwalamhla luqakatheke kakhulu ngoba lutshengisa ukuthi abantu abangumama lutshengisela ukuthi abantu abangumama babamba okungakanani kusektha yethu yetourism.
Lo mkhosi ungenwe ngabesifazane abavele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla zengatsha zikahulumende abaze bemele abebhanga labesifazane i-Women's Bank, abavele kunhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke, i-United Nations, abaphathi ntambo labavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo. Bekuhaywa ingoma ebezidumisa uNkulunkulu kanye lezincoma imisebenzi kaNkosikazi Mnangagwa ebezikhokhelwa ngabe Glorious Melodies Choir GMC Ambience 2. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngivumeVis Gama. Bebegcwele injabulo.
Inhlanganiso ebona ngokulwisana lemsebenzi yenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi isithole ubufakazi obunengi bokungethembeki obebusenziwa iziphathamandla zayo ezisebenzela eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi iziphathamandla lezi zantshontsha izigidi lezigidi zamadola. Ngokunjalo ithi siyazise amapholisa ukuze acubungule lolu daba. Udaba lwemisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ludaba oselubhahile kakhulu eZimbabwe olubangele ukuthi uhulumende weMelika ame ukuncedisa ezinye inhlanganiso nyakenye ngemva kokunanzelela ukubana iziphathamandlaza lezo nhlanganiso zazichaphaza imali. Sixoxele ngcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nxa kungaba liqiniso ukuthi imali ye-Amnesty International Zimbabwe ebalelwe ezigidigidini zemali ayisabonakali idliwe ngabantu abafanele balwe lobugebengu elizweni, balwe lokubandlululwa kwabantu, balwe lokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, balwe lokuhlukunyezwa kwabesifazana labantwana, balwe lokuphathwa kwabi kwenotho lenzuzo yabantu yiZimbabwe, balwe lokuphathwa kwabi kwabantu abasemajele, balwe lokungaziphathi kahle kukahulumende. Baphenduke bona ngokwabo babe yibo abenza zona lezo zinto, badle imali efanele ivikele amalungelo abantu babe benze icala elikhulu kakhulu ubugebengu obukhulu babe dlela abantu beZimbabwe imali bedlele amalungelo abantu imali ngokuba leyo mali yayiqondiswe ukuthini ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo nxa kule zinto ezingahambi kahle zibikele umhlaba zibikele uhulumeni weZimbabwe labantu beZimbabwe baziguqule ukuze ilizwe lethu libe ngelihlonipha imithetho elihlonipha amalungelo abantu elihamba ngendlela ekhangelelwe emhlabeni wonke jikelele babe benze into embi kakhulu
yona imisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ingaqedwa njani
indlela yokuqeda ubugebengu phakathi kwenhlanganiso ezizimeleyo nxa ngabe buyabe bukhona njengalokho okukhulunywa kwe-Amnesty International ukuthi abantu abazasebenzela kumba abasebenza ezinhlanganisweni ezizimeleyo babekwazi ukuthi imali efika ezandleni zabo siyo yabo babekwazi njalo ukuthi ukuba senhlanganisweni ezimeleyo kakutsho ukuthi isiyi-industry sekuyi-factory liyani osofanele uphile kiyo kuyindawo ofanele ukuthi uyesebenzela abantu khona uye kwenza lokho okubhaliweyo ukuthi leyo nhlanganiso yikho emele ikwenze hhayi ukuthi uthi sendithole umsebenzi sendithole idlelo yeka ngithaphe ngidle ngiqede hhayi imali liyana ivela kwamanye amazwe ukuzoncedisa izakhamizi zeZimbabwe kayiphathwe ngendlela yona le efaneleyo kayivikelwe ngendlela efaneleyo labo abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ngoba phela babe bekhangelelwe ukuthi baziphathe ngendlela ehloniphayo ngendlela enhle ngendlela engelabo gebengu kumele benze kanjalo bangazi balimaza umsebenzi wabo balimaza izinhlanganiso ngokuziphatha ngendlela yona leyi abathi abanye kunye lohulumende kangaziphathi ngayo abaguquke kuleso simo baveze ukuziphatha kahle kanti kuyadingeka futhi kuzo inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphume le ndlela esingathi thina yokuziphatha i-ethics code i-code of conduct ezibamba zonke bonke basayinde leso sivumelwane sezinhlanganiso ukuthi sizaziphatha ngalendlela okunye okuphezulu kwakho konke kumele kube ukuthi kuleso sivumelwane akumelanga kudliwe imali kumele ziphathe ngendlela efaneleyo ayisiyo industry liya ofuna i-industry yaphuma e-industry ayedinga umsebenzi kwenye indawo laphana kusetshenzelwa abantu kusetshenzelwa izakhamizi zeZimbabwe
umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe inkampani yendiza mchina eBotswana ibika ukuba isiza sungula njalo uhambo lwayo phakathi kweGaborone leHarare ngomabasa kulandela ukumiswa kwaloluhambo ngomnyaka ka-2016. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kulandela ukuthenga indizamchina ezintsha esithathwe kuphelweni komnyaka ka-2018, inkampani ye-Air Botswana ibika ukuthi izasungula uhambo lokuphapha phakathi kweGaborone kanye leHarare. I-Air Botswana yamisa lolu hambo ngomnyaka ka-2016, ikhala ngokuthi akulabantu abaningi abasebenzisa lendlela yokuhamba, abantu bekhetha ukusebenzisa amabhasi lezimota ukuya eZimbabwe. Kodwa khathesi i-Air Botswana embikweni eyoyethule kuyona le viki ithi lesiqiniseko sokuthi izathola isihambi phakathi kwamadolobho omabili. Indizamchina ezaphapha kabili ngeviki ngolwesibili kanye langomgqibelo isuka eHaborone isiya eHarare ifike idlulele eLusaka eZambia. Eminyakeni yaphambilini kwakule ndizamchina ezijeneyo ezasiya eHarare leLusaka kodwa khathesi i-Air Botswana isibambanise lolu hambo kuyindlela yokukhanga isihambi kanye lokulondoloza indleko. OweZimbabwe kweBotswana umnumzana Vula Indlela Madlala uthi ukukhalipha okwenziwa i-Air Botswana ukuthi ibe le ndizamchina esuka eHaborone idlula eHarare isiya eLusaka.
Ngumcabango ohlakaniphileyo lapha on the part yabantu be-Air Botswana okwamanje iZambia amboni ukuthi le-airline I think their airline yavalwa ngo-2009 eZimbabwe siyazi ukuthi ilama-problems amaningi kakhulu so sibebone ukuthi kungcono nje sisize sithathe thina i-opportunity ekhona kuroute le ehambe eHarare Lusaka Gaborone.
Umadlela othi noma iZimbabwe kanye leZambia zibhekane lenkinga ezitheniye kwezomnotho ibhizimusi ikhona engakhanga isihambi phakathi kwamadolobho awumathathu.
i-route le ile potential engakhulu ngoba amazwe lawo noma kuthiwa khona alama problems emali anjani kodwa ama-business lokhu ehamba laphana people are still traveling to and fro kule potential engakhulu nxa umuntu eqalisa i-route akhangeli nje ukuthi 1-2-3 months ngifungwenzani you look at the long term khona into le nxa sengiqalisile lapha bazayisupporta yini izasupportwa ngama-long term fundamentals e-economy and sebekhangele amabhuku abo babone ukuthi this can be something enganceda ama-economies lawa both i-Zimbabwe leZambia and obviously iBotswana.
Omunye oweZimbabwe ohlala eHowron wamukele ngenjabulo lelinyathelo uMnumzana Mthabisi Dube uthi bekusiba nzima uma umuntu efisa ukuphapha esiya eZimbabwe esuka eBotswana.
Umcabango omuhle ngoba iningi ebelifisa ukusebenzisa indiza mchina lisiya eZimbabwe kade kumele qale liye connector eJohannesburg okusuka kube expensive njalo uthatha isikhathi njalo ukungabi lama direct flights phakathi kweBotswana Zambia kanye leZimbabwe kuyalimaza amathuba amabhizimusi.
Uhambo lokuqala luza kuba mhla ka 2 Mabasa lonyaka njalo indiza mchina izaphakama egcekeni leSerotsekama International Airport iyehlala kwemzuzwana eHarare ibe isidlulela eLusaka. Iningi labantu belivame ukuthanda ukusebenzisa isitimela izimoto lamabhasi ukuya lokuphenduka kweBotswana kodwa kuba nzima nxa umuntu efuneka ukuthi aye lokuphenduka phakathi kwalamazwe ngesikhathi esifitshane. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHowron kweBotswana.
Uhulumende weMelika ulokhe eqina ngelokuthi kasoze ayekethise izijeziso zenotho azethesa ele North Korea ngaphandle kokuba lelo lizwe limise inhlelo zalo zokulungisa izikhali zempubhiso. Inkokheli zamazwe omabili uMongameli Trump lo Kim Jong-un sebesuke ezikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wamalanga amabili oza kwenzelwa eHanoi kule Vietnam ngolwesithathu. Ngeleke likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esizakhangela khona amazwi kaMnumzana Nelson Chamisa yena othi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa amvumele babuse bezophisana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebesihamba phambili. Imbiko kamongameli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ayithule ngempela viki isitshiye abalandeli bakhe bele mibuzo eminengi. ELeZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. Sixoliseke balaleli ngemichina yethu ebingasebenzi kuhle omajinela bethu bayalulungisisa lolu daba kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.